Soko isika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithano mhla ka 24 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe, siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isukhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Chafumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-GFOC.
Kuleyana ukuzithela isoziqedwe nombopho, ayisoziqedwe ngamamisayo, futhi zaqedwe ekhwinisha.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yi-Hamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Lava babalisa uComfort Mpofu, Alene Marashe, Lo Tinashe Gaswa, besethosa icala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Chafumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-GFOC. UMasaya uthunjwe endaweni lo-Jeffrey Kalosi ngabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ebandla le-GFOC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 Mpalakazi. Okusikhatshana sedlileyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Chidakwa, kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngalamacala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba, kodwa akukabi lobotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu, njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations, ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi, kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe yibo.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore, labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabanga ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu, yinto entsha ayi indala lento lelo kisuke sithola uzibuse ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi isuka khona lekudala iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo sezangena zatshona phansi lezimpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolo
Thina abalwela amalungelo abantu into esiyikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazayinayo le fanele izayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho zokuhlonishwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu National Consumer Rights Association iStudio 79 elisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, Lotina Shekaswa, besethesa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelela ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba weHigh Court namuhla icela ukuthi iphoqe iCollege leUniversity of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke ukhetho lweSRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende woncindezelo kafuna ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi yinkolo yabo njengebandla lezana uPF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthweka basoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebefuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la kupresidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasukuwerere.
Sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga le-TRC uMasaya. Ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe?
Kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe baloke ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso woncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezana uPF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube lendlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethi likaZulu ekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas iqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhulula kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amatshumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besisho ukuthi impilo yani ukuziphela ayisoziqedwe nombobho, ayisoziqedwe ngama-missile kodwa izaqedwa ikhulumisa. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngase bebesilanga labo kuthiwa ngama-prisoners of war nabana sebekhulula labana bebabisela ngaphalayo kuyadingisa ukuthi okuliswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyokugcina ngoba siyakubona ngokuzekwenzakale kube yindlela yokuthi kukhulumiswane. So nethemba okungenzakala kodwa singakhulumiswana kude kufike lapho okukhulumiswa nabo umlilo okuthiwa yisizibayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakugqugquzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke lalamazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngala zombili ezilwayo ama-Israel yabona-ke amaphalestina bayamazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingenzakalayo. So-ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kuba i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwenti ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kulesivumelwano esesikhathana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israelites njengokushitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi phose impi zaba khona nengxenye yaba isinde esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenza leleyo and le qiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisa engxenye ezikahle zikuzeza ukuthi isivumelwano ofanele sibe khona nesokuthi kuba lokuthiwa i-compromise ngikhize nje kuba vumelanje ayi thukela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizenze nalokhu nalokhu kuzenza impilo lehle ingasabi khona kodwa ukuthi ngathi ngesikhathi esindalana ngoba vele into ekhiswana sikufuni yabo ngokucaca kwanto sokuthi sinasivumelwano kube nento ezibhakabhaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona odla ngase bona ngathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela yokuthi kube lebunye umlamulangu ozabe kutshela ukuthi hayi sukakule nto enje khulunyiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inkankulu kakhulunyiswane. So sithi thina into isifuna ibe khona impi ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele Thanksgiving izolo lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalo kuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibe nje likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba ukuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi-ke uhulumende bezigaba ezithiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezichiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola $112 billion ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esakhangelisisa imbangela yokungcikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese-Ontario ese-Canada kuTurkey kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwa becwatsha abedlulisa amalawulo amaterrorists. Kodwa amapholisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yabaterrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-CCC labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo yezombusazwe njalo engumfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimiqhude elikhulu umdlalo esasiwudlale kweLuseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina babukeli sabe sibukela sibone ukuthi lowo ndoda uthi uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama-surprise ukuthi zabanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje siz expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesicc njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election
okukamnumzana uChabangu lebandla lesicc imboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi imboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyaphili lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lombali lebandla lezombusazwe elokulingelama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu wona lo we-studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult so imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi i-chance wathi yena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabangu simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebelungisela ama-by-election so ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama-election kodwa yinto okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama-structures abe le-constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe anjengeBotswana awuhambi ungela ubuyele nhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithini naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eli-serious engela-constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
lo ngumfundisi Angliston Sivanda ocubungulayo zombusazwe owexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-studio 7 umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu uChikova wakwadlalela iqembu leHow Mine sakhula eleDynamos kanye lelesizwe lama-Warriors ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo abadlali labaqeqeshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGare Stadium bevalelisana lomuye namhlanje ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqeshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo Uhlelo Woza Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kamaskandi uBongani Mlala odabuka eCholocho kodwa ohlabela kwele South Africa uBongani usanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithi ama baby shower nangu exoxa lontungamini inkomo owe-studio 7
emsakazweni lo kuzo zonke indawo la kufikelela khona umsakazo ukuzalwa ngizalwa endaweni yaseTsholotsi emgodi Masriki la engizelwe khona ngakhulela khona emhlubeni ngifike ngomnyaka ka-2020 la ngifike ngithula kona isingle track yami ethi Amababy Shower abayithokozela kakhulu abantu bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571 0744742571.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngomnyaka ka-2020 nakulo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholile ngijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Ungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Siza kuzwa njalo nyo uhlelo ngevikezayo ku live talk lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo. Sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele South Africa wabekwa namhlanje kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.